Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi uthi amaphemithi ezalwane zeZimbabwe abekhangelelwe ukuphelelwa isikhathi ngumpalakazi asezasebenza kuze kuyefika unhlangula omnyaka ozayo.
They came to the conclusion that I should extend the validity period.
Uthi qula abelikhethile ezakhangela izicelo zamanye amaphemithi esifakwe ngabeZimbabwe laba yilo elicele ukuthi kwengezwe isikhathi ukuze lanelise ukuqeda umsebenzi eliphiweyo. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Victor Matutu uthi lanxa belamukela lenyathelo balovalo lokuthi unhlangula uzafika belokhu besehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi.
Siyazamukela kahle impela indaba lezi esithemba ukuthi abantu bonke abantu maZEP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde ba-applyele noma ngama waiver kumbe ngama permit.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthi izizalwane seZimbabwe kufanele sebenzise isikhathi lesi ukuqoqa imichaqana yazo.
Umuntu ebona ukuthi ngale 6 months oyiphiweyo zonke izinto zakhe ezikhona la eGoli uyakwazi ukuthi uyazibisela ekhaya uyasiqala konke ekhaya.
Igqwetha lezamalungelo umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi ukwengezwa kwesikhathi lesi awusoke usize kakhulu nxa kungasuswanga imigoqo enqabela abeZimbabwe laba ukuthi bafake izicelo zokungena kwamanye amaphemithi njengokuxwayisa kukahulumende weSouth Africa.
Akusho ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi abantu ngobuningi babo banelise ukuyo apply ngoba inkinga bebebhekane nazo kumbe lokho kwehluleka inamba benazo ukuthi bahambe bayo apply sase khona kaba qualify nanamhlanje.
Abanye ke bathi uhulumende kuzafuza lungise isimo sokwethuselwa kwabo ilaba abangasabafoniyo kwele South Africa njengoba bezaqhubeka bebahlukumeza kungelani lokuthi banemvumo yokuba kwele South Africa. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingothuso khumalo.